tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu kungesonto mhla ka 14 kumfumfu 2018 ngutungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
angaza ke sethuswe laba abazama ukuthatha ilungelo lethu. Sizahlala phansi ke sibone ukuthi lokhu sikwenza isibanga siphi ngaliphi langa.
Inkokheli ye-ZCTU ebotshwe ngeviki edluleyo yakhululwa izolo ithi ukubotshwa kwayo lokhu akusoze kwenqabele ukuthi iqoqe okunye njalo okutshengisela esikhathini esizayo.
Basha inkunzi engithembileyo engilazo ezimbili zincane kakhulu ngeke zisebenze ukuthi uthomele ngidinga imali ngizame ukuthenga inyo kule minyaka le mbili elandelayo. Ifiso kudliwe inkomo ezingu-11 khonaphana nje lapho esikhona thina.
Abalimi abafuya inkomo emaplazini e-Figtree bakhala ngokutshontshelwa izifuyo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iziphathamandla zenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU ezimiswe emthethwandaba zakhululwa izolo zisetheswa icala lokubangela udlakela zithi ukutshaywa lokuhlukuluzwa kwazo ngamapholisa ngeviki edluleyo akusoze kuze nqabele ukuqoqa okunye njalo okutshengisela esikhathini esizayo. Iziphathamandla lezi zibotshwe ngolwesine lapho okwakumele kube lokutshengisela kwezisebenzi phezu kokubhidlika komnotho kanye lokwethulwa komthelo we-2% ngumphathintambo obona ngezemali. Ukutshaywa kwabe-ZCTU lokhu kusolwe kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu emhlabeni wonke jikelele kanye labenhlanganiso zezisebenzi ezigoqela e-Southern African Trade Union Coordination Council. Sixoxele nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo ongomunye wabakade bebotshiwe.
Sibonile ke abantu betshaywa ke bengawonanga besemahofisini abo bebahlukuluza bengali lokuthathwa ngamapholisa kodwa ke bebanjwa engani yizigebenga. Yindlela ibesivele sibanjwa ngayo ke ekuqaleni kungakaze kubuye ke lo abadinga umnangagwa. So kithi kuyatshenisela ke ukuthi hayi international community kumbe ku-region bengathi hayi iZimbabwe ke isiyeqile esinye isibanga. Akusikho lokho, iZimbabwe yilokhe iyo eyayiyo ngesikhathi sikamgaba.
Ukutshengisela ezitaladeni ebelikuqoqa elikubotshelweyo seliza kwenza nini?
Sikhangelele nje ukuthi iviki njengoba ivulekile sesiyahlala phansi ke sibone ukuthi ilungelo lethu singalinanza njani. Sibona ke engani angaza ke sethuswe laba abazama ukuthatha ilungelo lethu. So sizaqhubekela phambili. Angaza ke ngisho kwanamhlanje ukuthi kuviki ezayo kumbe amalanga amabili alandelayo kodwa engikukhangeleleyo ukuthi kufanele ke sibone ukuthi siyakholisa ke obuse-constitution yelizwe ilungelo lethu kufanele silenze, kufanele silikholisise. So sizaqhubekela phambili ke ngesikunikwa ngumthetho. Sizahlala phansi ke sibone ukuthi lokhu sikwenza isibanga siphi ngalo iphilanga.
Umthelo we 2% belifuna ukutshengisela phezu kwawo uqalisile ukuthathelwa abantu izolo, lithini ngalokho?
Ngokubona kwethu uZulu ubengani ubengazwisisi ukuthi ivandla leli lezisebenzi liyakhalaza nge 2% kuchoni ngokubona kwethu ke abantu sebeqalisile ukukubona ukuthi hawu kathi thina bayanga siphambaniseni ukuthi abayanga kuphela abangalalutho abaningi yibo abazabe bethathelwa ke imali kusobala kithi ukuthi kade bengakunanzeleli kade sikukhuluma kuzancedisa ke kulokho kade sikuplana thina ngokuthi uZulu sebone ukuthi hayi besivele sibonele phambili.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Abalimi abafuya inkomo emaplazini eFigtree bathi sebethwele nzima ngokutshontshelwa inkomo ngamasela abikwa ethengisa inyama emadolobheni afana lePlumtree lakoBulawayo. Sixoxe lomunye wabalimi laba umnumzana Bheki Nkosi Ncube yena othole inkunzi yakhe ebingabiza inkulungwane ezintathu zamadola i-$3,000 ihlinziwe eplazini ngeviki edluleyo.
Okwenzakalayo lapha emaplazini ukuthi abantu bayatshontsha inkomo. Kukhanya inkunzi yami leyi ithiwe yabanjwa njengenyamazana yahlinzwa, umuntu wathatha inyama kuphela wachiya amathambo, wakwenta sibili inyama wasala nje kungamathambo. Uma ukhangela intengo yenkunzi leyi kulezi nsuku kukhanele ukuthi bekungaba ngabo $3,000 khona lapho, ngoba inkalakade yenkunzi lengabi esikalini chama 900 kg.
Hey madoda, ngumonakalo omkhulu kakhulu lo.
Hayi kakhulu sibili, ngoba batsha inkunzi engiyithembile engilazo ezimbili zincane kakhulu kungeke zisebenze. Uthi usomele ngidinga imali nizame ukuthenga inyo okweminyaka le mbili elandelayo.
Ukubhahe kanganani ukutshontshwa kwenkomo emaplazini lapho ohlala khona eFigtree?
Kusho ukuthi into leyi ibingakazi yenzakala. Mina ngifike lapha eFigtree ngo-2007. Into leyi ibingakazi yenzakale kuqale nje ngo-December yena lo dlulileyo, sokuzafika ikhisimusi le edlulileyo. Batshayela umfowethu omunye okuthiwa nguZenzele Ndebele inkomo ezingu-2. Kusukisela khona lapho kuze kufike kutshaye yami ngolwesihlanu nje, sokudliwe inkomo ezingu-11 khonaphana nje lapho esikhona thina.
Amapolisa athini? Akekho seke wabanjwa yini?
Akekho, ngitsholo yedwa seke wabanjwa. Amapolisa ake athi sibanikeze idizili bayenza amapatroli babhodabhode ebusuku. Sakwenza lokhu kuthe sokuzafika elections baqalisa labo kuba busy ngezinto zama-elections lezi kwayekelwa. Ama-patrols la aphela, yaqala futhi indaba yokutshontshwa kwenkomo.
Akhona yini manje amanyathelo eliwathathayo njengabalimi, njengezakhamizi, njengoba amapholisa uyatsho ukubana akukho okukhanyayo akwenzayo?
Njengezakhamizi bekulomhlangano izolo koBulawayo, ikhona imizamo esesiyizama ehlanganisa ama-patrols. Bakhona abanembobha abalimi kutsho ukuthi kuzaba kuhlanganisa lamapholisa lawo kunjalo kusenziwa ama-patrols la ebusuku. Kodwa njengoba singakwazi inkomo zitshontshwa nini, abantu bangayenza ama-patrols ebusuku ibanje emini bathi bengena vele ebusuku isitshontshiwe ngoba amaplaza ayenile. Njengoba izulu seliza kuna futhi sokuzaba izihlahla seziza yena kakhulu, kugcine kungakhanyi ukuthi kahle kahle kwenzakalani emaplazini. Kodwa hayi, sile themba lokuthi singa offer lokhu kuthiwa i-reward. Mhlawumbe ukhona umuntu ozakhuluma, ngoba kumele kube lo muntu oyi-1 umele abe sazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba sizokuthatha inyama lezi ziya e-town koBulawayo laphana, ize zithengiswa emakitchen la angemuva la angasiwo la ayazakalayo lasezindlini.
Umnumzana Bheki Nkosi Ncube ngumlimi weFigtree otshontshelwe inkomo wathola ihlinziwe eplazini lakhe ngeviki edluleyo. Singene kuhlelo lwabasakhulayo, silo Mike Wobe weStudio 7.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Wobe. Lamhlanje kuhlelo bafethu sixoxa losuku olulenjongo yokuthakazelela abantu abasakhulayo abesifazana emhlabeni jikelele, usuku lwe-International Day of the Girl Child. Ukuze sizwe okunenge ngodaba lolu, lamhlanje sithinte umnumzana uZenzo Nyoni ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe, njalo ongumkhokheli owenhlanganiso e-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe. Masambeni kuNyoni, siyezwe okunenge. Right, mnumzana Zenzo Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo, bhuti, unjani?
Ngiyaphila bhotwa Mike ninjani baba?
Hayi siphilile siphilile. So Zenzo masithinta udaba olusegudwini lamhlanje yini umbono wakho ngosuku lwe International Day of the Girl Child?
Okay ngiyabonga bhotwa wami. Hey lo suku oluqakathekile kakhulu abantwana besintombazana kakhulu bhuti. Manxa sesikhangela abantwana abancinyana abanjengamantombazana kufanele ukuthi benakekelwe kakhulu ngoba naku organization kakhulu engikhithinisana layo kakhulu Education and Employed Youth Forum of Zimbabwe ungakhangela kakhulu nxa sikhuluma ngeeducation kakhulu ku-organization sikhangelela ukuthi ngabe ihulumende kumbeni ama-organization lawo ancedisayo kakhulu abantwana kakhulu agcwele kakhulu abantwaneni besintombazana ngoba ungakhangela ukuthi abantwana besintombazana abaningi bayancitshwa amathuba okuya esikole ikakhulu endaweni zemaphandleni uma-rural areas ekuqakathekile kakhulu ukuthi sikhangelisise kakhulu ukuthi abantwana besintombazana nxa kwakuthiwa kulama-equal rights we-mentioning ukuthi abesintombazana namajaha kulinganiswe kufananiswe ukuthi nabo bephiwe amathuba alinganayo njengabafana.
Awungitsheleke Zenzo, eningi labantu bayasho ukuthi ngesikhiwa bayathi izwekazi eAfrika is in a patriarchal society lapho abantu abesilisa yibo abayenza izinto eziningi. Kuyini okumele kwenzeke ukuze abantu baqale ukwamukela imibono yokuthi abesifazana bayakhona ukwenza umsebenzi efanayo lathi?
Ngiyabonga bhuti, ngumbuzo omuhle lo bhuti Mike. Okumele kutshengise kakhulu bhuti, into yokuqala yikurespect umuntu wesintombazana, ukumhlonipha, ukumbona emphakathini ukuthi laye umuntu emphakathini. Singanika abantu wesintombazana irespect, sibanike namathuba ukuthi beziphuve ukuthi nabo bayenelise ngoba singeza ke sithi thina singenzani akulula but kodwa bengaphiwa amathuba labana abantu abesimama they will prove themselves ukuthi nabo bayenelisa ukuphiwa amathuba nokuhlonitshwa I think singabanika inhlonipho sibanike namathuba alinganayo but wami laba abantu I think they'll prove themselves ukuthi nabo bayenelisa ngoba into enkulu bayayeyiswa esikhathini esinene kakhulu ngabantu besibaba kumbe ngathi i-general community engathi ke mina lokhana kuyinto engalunganga.
Right, kwele Zimbabwe sisanda ukuphuma kukhetho nxa sisixoxisana ngempumulelo yokhetho lolu iningi labantu ikakhulukazi abesifazana bayakhala besithi akula abantu abesifazana abaningi kudale lephalamende. Ubona ngani ilizwe lethu selungiselele na ukufaka abantu abesifazana ezikhundleni zobukhokhela?
Kulokho bhuti Mike, ngiyabonga kakhulu ngumbuzo omuhle. IZimbabwe is one of the countries engathi iyarecognize abantu besimama kumbe abesifazana. IZimbabwe ngathi I'm with it. Ngathi uhulumende okhona kumbe ngithi constitution eseZimbabwe current iya promote omama. Angeke besuthiseke nje abantu besimama kodwa eqinisweni our constitution is clear and is protecting omama and is giving in some opportunities kubo mama ngasikhangela elizwe lethu leZimbabwe so a constitution might not be implemented somewhere somehow but currently with the situation esilayo omama abangenile eParliament abanye bangenile proportional representation ngakhangela ukungena omama abaningi ukudlula obaba kakhulu so hayi eZimbabwe ingathi ilizwe lethu for sure omama are being promoted and given them opportunities.
Hayi sikuzwile mnumzana Zenzo Nyoni, ngiyabonga kakhulu ngokuba lathi kuhlelo ube lesuku oluhle bhuti.
Ngiyabonga bhuti Mike, uyabonga baba.
Kwanele kwalamhla mthwakazo omuhle lapha bengixoxwa lo mnumzana uZenzo Nyoni ongisakhulayo olela amalungelo abontanga njalo ongumkhokheli wenhlanganiso Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe. Sixoxa ngosuku lwe International Day of the Girl Child. Masibane ngeviki ezayo, Oliver Lisayo ngenjabulo ngisithi libe leviki elishukela. Igama lami nguMikeobe. Bye bye.
Siyabonga Mike, singeneke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke isileja helidala uGibbs Dube.
Sinana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola
njengokulithembisa kwami izulu kandaba siyaqhubeka ngodaba lokugcotshwa kuka Prince Bulelani lophengelwa kukhuma lo
umteni wakokhomalo uthi athathe isikhundla senkosi uLobhengula. Kwingxoxo yethu lamhlanje siyaqhubeka silobaba induna ke enkulu uMathema yena oku Crown Council. Silobaba njalo umnqondo obanzi Magonya yena oyingcwethi kwezamasiko esintu. UMagonya usungula lolu daba.
Sokuseka ukuthi uMathema unyanga zonke uChief Stawuze, uChief Shana, uChief Tatekulu, lezi izinduna ezigoqela okhayisa, ezigoqela omtshana, lezi nduna esilazo nje omalisa khona phana la uChief Lukuluva, nxa esegcotshiwe. So kumele ukuthi izinduna zonezi zenze umsisizwe. Lowo msebenzi wesizwe kuyabe sokuyagcova inkosi isisiya kwethulwa emphakathini wonke jikelele. Kodwa ihlandla lakuqala eliyilona elimkhoka siwatshaya ihlombe amakhumalo aqedile, akusabuyeleki emuva kuyinto lokhu. So kusalele izinduna lamahlaba ezulu.
Uhulumende yena kasuza achinge ngakho lokhu kwenziwa ngabantu bakukhumalo, bathi selifake phela inkosi lingasitshelanga, akumelanga kukhulunywe kumbe kumele kuyenziwa ngasese.
Uhulumende ngala mandla okuthi engachinga, asikubeke ngale ndlela. Uhulumende engachinga nxa elokuchinga, kodwa kala mandla angasebenzisa ukuthi akumise kwinto yokugendlela okwenziwe ngayo.
Ecingweni akuthi ngizwa ukuthi silobani.
Hey, ngiyayizwa indaba leyo. Mina ngingumisisi Fuzana, kanti mina ngingumakhumalo, ngizalwe eGoli-Tshena, kotalakwana komudli wezilwane. Makuwukuthi bona bekubonile abakhulu abadala kulathi, obaba kulathi labokhulu kulathi, bekubonile ukuthi lo ngumuntu onguyoqondileyo. Hayi, ngiyayivuma, kuvele kufanele sibe lenkosi, ngoba masekothi kudala siwalahlile abantwana abasazi lutho, kodwa nxa kulenkosi esikwazi ukuthi siqhothamala yenza ukuthi lokuthi. Ngiyayivuma.
Ye, besikhuluma sikhuluma lakukhathesilo baba uMathema esithi le okwenzakileyo ukuthi ugcotshwe-ke ngasese ubaba-ke uPrince Bulelani Lobhengula Khumalo kwenziwa vele ngesiko lesintu. So ngakho-ke yena ngeke akhuluma ngakho, lina amakhumalo lina kumele likhulume ngakho.
Kulungile bakwenze ngaphakathi, ngabemgezisa bemthela igazi bemcoba inyongo eyakokhumalo, abangaphandle ngeke baze bakubona.
Ye, kukhanya ukuthi bathi balandele kuhle nxa sikhuluma lo baba-ke uMagonya utsho njalo. Kulabanye sibili abangani bathi hhayi ngxe kube lokuqhubeka okuthize, phela umbuso kawubhakelwana njengegwayi. So kuyaliwa sibili kodwa kugcina kulungiswa. So akuphosele ukugcina khona bawo uMakhumalo.
Enamele ukugcina lingokuthi umbuzo abantu abasoze bangena abakuzwisisi. So laba abayiwo abamthetheyo sebemgcobile abachazele abantu kwenzela ukuthi abantu babekwazi, ngoba lo muntu usukwazi athathwa nga eSouth Africa ukuthi lapho ufike njani, abachazele abantu. That's why ukuthi abantu bazave ngani bayadonsa baku-understand.
Kodwa wena uyakuzwisisa sibili ukuthi uhambe njani? Kumbe awuzwisisi?
Uyakuzwisisa kancane ukuthi uthatha lapha ngapha kwangana kutholi kahle lazise kulalo stand laye kwangana kutholi kahle. Njengoba engamakhumalo lathi singeke siyikhulume kakhulu ngoba umntana nentando kazincotshelwe nguteyi.
No, ye, kunjalo kunjalo. Awuboni ke makhumalo sibonge kakhulu wadela kusasa?
Hayi, ngiyabonga nje, mbongeli nyawo, ngiphosele ukugcina lokubonga ukuthi kabenze kahle nje kube yinto enhle, bayibike futhi lakuhulumende ibe yinto enhle, bangadeleli umthetho ngoba even le Bible lithi amakhosi omhlaba kumele siwahloniphe.
Hayi, uqedile ke silo sesizwe, ungathelelwa kusasa mama.
Ngiyabonga baba.
Ye, so sibuyele kubaba-ke uMathema oyinduna sibili.
Ngiyakuzwa baba.
Ye, usekhulumile lapha-ke umama uyambaza uMakhumalo, uphosile sibili lakhe wathi kodwa ufisa ukuthi ngali abachasisela phela abantu ukuthi kambe akula kubuchapa obuke baba khona khonapho.
Ambone ngani into yonke naleyo ikhulumayo sayenza, ngoba even la uhulumende asikuthi kwakuginyelwa eminyameni.
Ngithathele lithuba ukuthi mbonge ke ubaba uChief Mathema, ngibonge njalo ke umnumzana Mnqondobazi Magonya yena oyingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube.
Amanyama sinamasiwa ayawagcina masiwa owawusenziwe mandu owawusenziwe abadala.
Sibonge ke uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. I
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngikhangele indaba engiyithandayo kakhulu kuGenesis ibhuku lokuqala ichapter ka-1 ngikhangela ivesi ka-2. Lapha sifumana ilizwi likaNkulunkulu lisithi, njalo umhlaba wawungela simo ungela lutho, lobunyama babuphezulu kokujula, lo moya kaNkulunkulu wayendiza phezu kwamanzi. UNkulunkulu wasesithi kakube khona ukukhanya. Kwasokusiba khona ukukhanya. UNkulunkulu wasebona ukukhanya ukuthi kuhle. UNkulunkulu wasesehlukanisa phakathi kokukhanya lobunyama. UNkulunkulu njalo wasebiza ukukhanya ngokuthi imini, lobunyama wabuza ukuthi ibusuku. Ngakho lapha ngiyananzelela kulindaba ebikhanya ukuthi singathi nxa siyikhangele, engxenye ikhuluma ngempilo zethu, engxenye indaba engakhuluma langelizwe lethu, kumbe indaba engakhuluma ngathi nje endlaweni ezehlukeneyo. Ngikhangela lapho ukuthi okokuqala uNkulunkulu wakhangela umhlaba, wawubona ungelasimo, ungelalutho, ulobunyama. Ngakho baningi abantu abaningi ukuthi nxa umuntu ekhangela impilo yakhe, uyathi impilo yami ayilasimo, impilo yami ayilalutho, impilo yami njalo ilobunyama. Ikanti njalo singakhangela izigaba zethu, kumbe sikhangela ilizwe lethu ngalesi sikhathi, singathi hawu, ilizwe lethu likhanya ngani alilasimo, alilalutho, engxenye lilobunyama obwembese phezu kwelizwe lonke. Kodwa nanzelela into eqakathekileyo eyenziwa nguNkulunkulu engasiza lathi empilweni zethu. Okokuqala, siyabona ukuthi uNkulunkulu lapha wathi ekhangele isimo somhlaba esasingalalutho njalo simnyama, kodwa yena engqondweni yakhe waqalisa ukubona into enhle engaphuma phakathi kwento leyi engalasimo, into le emnyama, into le engalalutho. Ngakho nxa ukhangela impilo yakho namhlanje, ngifuna ukuthi uqalise ukuba lompikitsha omutsha ngempilo yakho, ukuthi leyo mpilo yakho kungaba lolutho olungaphuma phakathi kwempilo ekhanya ngala simo, ekhanya ngala lutho, ekhanya njalo imnyama. Kuyini okuhle okungazaleka phakathi kobunyama, okumele ukukhulume, okumele ukucabange, okumele ukulungise? Ngabe kumbe kuyibhizimisi yakho, ibhizimisi yakho ngalesi sikhathi ngabe ikhanya ngala lutho, isimnyama, isiphelile? Kuyini ongakuthola phakathi kwayo okuhle okungakusa phambili? Ngabe kumbe abaphila lapha elizweni leZimbabwe abandaleleyo kathesi, kuyini okubona okungaphuma phakathi kwesimo lesi simnyama, isimo esingalalutho? Engxenye ngikhuluma kanje, abanye baphethe amaphepha e-university, wapasa kula msebenzi, uhlezi nje ngekhaya, kodwa ngiyakholwa ukuthi phakathi kwaleso simo uNkulunkulu uzakhupha into enhle. Into eqakathekileyo yileyi, sinanzelela ukuthi umoya kaNkulunkulu wawembese ubunyama lowo. Ngakho wena isimo sakho, udubo lakho, inhlupho zakho lazo zembeswe yini yibukhona bukaNkulunkulu? Ngakho namhlanje ngiqhiba ngaleli, isimo sakho leso sikhanya simnyama, singalalutho, isimo esingaguqula ilizwi likaNkulunkulu namhlanje.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngithandazela wonke umuntu obona isimo sakhe simnyama, singalalutho, ukuba namhlanje usiguqule ngezwi lakho lele silikhulumileyo. Moya engcwele, siza abantu lalaba sebelahle ithemba abalithole namhlanje egama likaJesu. Sithandazela lelizwe lethu leZimbabwe, lezigaba ezehlukeneyo, ukuba Nkulunkulu omuhle, letha-ke ithemba, khuluma izwi lakho phezu kwelizwe lethu leZimbabwe, kuguquke, kuphume into enhle phakathi kwalokhu okabe kukhanya kusemnyameni. Ngegama likaJesu, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sibanda. Sile themba libusisekile ngampalo kamfundisi.
Kweze midlalo la mhlanje nga mafichane. Iqembu le Dynamo silinqobe ele Caps United nge 2-1 emdlalweni we Castlelager Premier Soccer League. Iqale ikhokhela iCaps nge 1-0 kodwa iDynamo ya sinqoba ke nge 2-1. Shabani Mine 1 Highlanders 1.
Antulelang dibing amtwekisang dilo itate kima hata utima kima tamurina kimata amoya wamo.
Sechaba o tsamaya le londi chamara ba vina ka monati tota bari Jehova kimatla aige kwanele okwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.